soko izika disenda baku VOA Ndebele.
La emoe ni mtwakazomu se lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMathebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 Zimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha njalo engowe Zanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugura wundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lwe-Sinovac evela kwele-China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele-China ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezivalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRenkini kobulawayo eMkambo weMbare eHarare esakuva laseWange. Uchiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lapha eMathebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla ngoba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kuba phose wonke ngithi wonke umsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo emadopo ePlumtree eBeit Bridge phose wonke amaklinika iningi lawo azele awala vaccine le COVID 19 amaklinika amalutshwana le vaccine injection yesibili isecond jab ukuthi ngama jekiseni alaba asebahlatshwayo abalutshwana asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba uhulumende lolu hlelo kukhanya ngasalithatha serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi intambo abaphathi bamandla sebayithola le jekiseni bahlatshwa abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ekunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze-lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
yikhona kufanele i-lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku-lockdown abantu i-lockdown iba nzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukuthi badinga okokudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima ancangi ku-lockdown njalo kungela uhulumende kungela nto uhulumende ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama-NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha emadebeni south ezinjengabo orap world vision ochristian care abanye ukuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesise-lockdown besicela ukuba belule isandla
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzakangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivele besilayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajoma izingane azikajoma izithembisazo zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tip ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe
manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiwe
amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe seyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo kuye okunye kusithethisayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la amalanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasithiyayo liyalokhu likhuphuka zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo
lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe ihole
indaba yemali silokhu esime lapho vele sasime khona ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende abuyisele iholo lababalisi bekulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo lawo manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa ilokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda umdlalo nje uhulumende uzadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eneleyo akula abangayenelisa ukukwenza empeleni akula saka elimayo lingafakwa ngalutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende anikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde
Umnumzana Tembela kuye moyo ngwenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla leZanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kuluma emhlanganweni wali komishini lentathelo izindaba eHarare ugudu uthe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yeZim Live ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona isolo yabo bamtshela zagcwala ugudu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi ugudu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. Istudio 7 imxhumile ugudu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo ugudu uthe udaba lwegugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelendi ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kagudu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angatshiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwe nguNick Mangwana, okuthiwe nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe la ukuthi fakwe isisekelweni kuningi inhlobo angazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umntu njengo-Obedi Gudu othengela isikhathi esinganani ebeye kubandla lezano bemenzebe ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina kathi umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udawo lwegugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims egugurawundi kathole isipesi sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udawo lwegugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhulileyo onjengo-Obedi Gudu bengimbona eselende bezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba thwina into zamaplazi lento zepost independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengelacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobudlo Dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavota. So kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims e-ground ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu wababulalayo kutshona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sicoxe njalo lo seneta webandla le MDC umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazwa amazwi kaGutu.
Ubaba uGutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akalideserve lelo bala lokubizwa ukuthiwa ngubaba, isilwane lesi. Ngumuntu onenhliziyo embi. Ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi. Ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yi-part of laba bantu, ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe yizo zakwenzayo lokhu. Akadeserve lokuthi abe ngukhomishina ngoba kwakuqala ka-understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani. Yiphi into eyenzeka eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula? Even before independence, yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele futhi bagiga abantwana babo? Angaze mbona umntu lolunye nya onenhliziyo embi njengaye nalo baba azokhomishina lesilwane lesi.
Yena uGutu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi?
Ungambheka ngithi ividiyo le mbheke nje ubone even lokho akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane, into engelancedo, into vele encane yomsebenzi wakho. Akho nto azoyilungisa uGutu, yikusithethisa lokho abakwenzayo, yikusithethisa ukuthi basilethe umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi. Why kudlalwa ngabantu kanje? So uyathakatha uGutu, ibuthakatha akukho buthakatha obedlula bonoku, uyathakatha amelana ngenxa lokubiza ukuthiwa isilungu i-privilege. Azibone ngathi ungcono kulathi, akukho into esiyifunayo kuye. Bangasidlalisela isikhathi angezilani uGutu, abayeke nxa bengafuni, abayeke, akula peace and reconciliation nenzakalayo la.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimlife ithi umlobi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangarembga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade, wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyama endlovu sezisole amapholisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning, good morning lonke balaleli Studio 7 kunye nabasakazi. Indaba yecorona lesithonisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Hey, ubikwa ngapha langapha, ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho, ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi angancane angancane kubakhangela. Thina sikhala ngoba sisemakhaya, asikaze kufike nje umuntu nalo maklinikhi ethu lapho uthi sihlalisele sinesifiso sokuhlaba. Kodwa akufutholi isithuba lokuthi sitholele lo muthi sihlabe nathi. So ngiyabengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni, hayi thina. So ngiyacela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi nokufika isikhathi athi uthole lo muthi sihlabe. Ngikwesikucelayo kakhulu ngani kungayenzakala. Ngibesengibingelela ke konke engibazele ukube khuthaza ngayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ezosilimaza masinanzelela. Kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zisho zigcwala ukudlula ama-chezi, izikolo zisho zigcwala ukudlula izimota. So usuzibuse ukuthi kambe ngabe yonke umkhuhlane ukhona ophilayo na? Xa ungawukhona uhulumende kadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani Thabo muhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njube
Sanibonani basakazi nabalaleli bestudio 7 okhuluma ngugajeni kunento enginanzelelayo la indaba ye MGCT lo emasenina ngakho kunabantu ku MGCT abafisayo ukuthi ebalwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulowugcile kube sokuthi inkokheli zakhona eze MGCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo iagenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lomnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzora ubekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzora libheke madoda lingazikwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF langena lagcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke madoda labe kufuneka ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imthwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda ke kuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhetha ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nawe sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile indoda bengikuncedisa lapha lambe ngikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siyakuphi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo neWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele Ethiopia. Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. singe nekutaba lwemelika. Abezempilakahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugcila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, inkokheli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulakho ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko okuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngomnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuyela ngobuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahambe kakhulu, ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized, ngoba kakhulu into abayisabelayo ukuthi nxa lokuhlasela isenze nje abantu sebezegcwala ezibhedlela okuzakwenza ukuthi kucine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe, okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelweni lu-right, noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming labo-Tennessee balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo, lanxanje umuthi ukhona. Khona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kwe-England ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi okungakanani, ikakhulukazi njengayena lo we-Delta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yilaba sangathi basadonsa izinyawo, lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu lakubo for these indawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta leyo ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu loko sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa. Osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku-64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kwese kusithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe amajekisheni omabili sebeku-47%. Okuyinto isa kakhulu njalo egqugquzela kakhulu ngohulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje, ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khonapho uJulayi mhlaka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile ama-doses abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezana PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugura wundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi untungameli Nkomo.